thina sizimisele kukonke okungabe kubuya njalo siphuma ngale sasikwazi ukuthi into enjalo ingenzakala. So kasiyefaki lutho, thina sizimisele ukuba erenewali ngoba sesatshela abantu esibamelayo ukuthi thina sesiyirenewali ngensolo ebesiyibona isenzakala kuliphathe besibili.
Ye, kodwa libangaki kulikhansila sabaphumela egcekeni njalo lisebenza njani? Balemukela njani abanye?
Thina esaphumela egcekeni besingu-five nje oyedwa uyesethe wabuyela. Sesivalelisile wabuyela. So kurenewal sesisele singu-4 ama-councillors.
Lizafeza lokho elifuna ukukwenza nampo phela abaningi baselebe ku-MDCT kumbe libona ingani bakhona abanye abakhona bezabuya?
Ye, abantu angithi bayethuselwa kodwa-ke abantu abaningi bebekubona ukuthi lokhu esikusolayela athi kuqondile ukuthi sikusole. Bebekubona sila abantu kodwa ngendaba zefiye zona ezizokuthi abantu babe sesaba ukuthi sizaqhotshwa, abanye abantu babe sesaba ukuphumela egcekeni. Kodwa ukhona ukuthi kathethi thina we are not aiming ukuthi singenzani kuthiwe ngalo mnyaka but esikukhangeleyo ngu-2018.
Lizweni kubandla le-MDCT bengabe sebelitshelile yini ukuthi lizaxotshwa kulikhansila?
Kuzithulele nje kafikezwa i-communication yakhona ukuthi siyenziwe ukuthi sixotshwe kodwa kade singatshelwa ngalutho.
Liqiniso ukuthi kulabanye abethuselwayo ukuthi bebuyele ku-MDCT njalo bakhona abazibuyelela ngoba befunile?
Ye, ekuqaleni kube kungani kulokwethuselana kodwa kusethuselwana within ama-councillors ukuthi nxa sisemhlanganweni ukuthi wena uyabona ukuthi into oyenzayo uzaqothwa. Phenduka masinyane kuyingxoxo nje kodwa-ke nxa sokurikholwa angithi abadala bephathiwe abarikholayo babesebesitsho ukuthi thina sesirikhola. So lokho kuma-councillors akukenziwa.